Kuzizalwane zaseZimbabwe into ehlupha kakhulu indaba yama-passport ngoba siyakhumbula ukuthi ngo-2010 i-office ka-Register General yabuya eSouth Africa ukuzothathisa abantu ama-passport. Ama-passport lawo asephelelwe yimpilo yawo kumba aphela lonyaka langomnyaka ozayo. Yikho ke abantu abaningi balungiselela ukuvuselela ama-passport. Uhlupho olukhona yintengo yama-passport kumbe incwadi zokuhambisa ekhaya ngoba sibonile kuke kwakhitshwa umbiko wokuthi imali yama-passport isikhwelile. Yikho-ke ukuhlupha abantu abaningi ukuthi imali leyo kabalayo. Khathesi bathatha ama-passport awe-$318 bathi basalinde ukuthi kugazethwe ama-prizes lawa amatsha afakwayo. Yikho lokho sixoxisana le-embassy yeZimbabwe le-consulate ukuthi kanti kuhamba njani ngoba abantu bathwele nzima uku-apply. Izolo basitshele ukuthi ayarare ama-passport seku-applywa ngamalanga uhamba alphabetically ukuthi nxa kungungqabutho u-N ulelanga langkhona abaphiwa khona uku-applya, nxa ibizo lakho qala ngo-S kulelanga langkhona abantu abaphiwa uku-applywa. Kanti-ke konke lokhu kwenziwa yikuthi ama-permit abantu abatholayo aya-expire kumbe ayaphela 31 December 2021. Yikho ke abantu bahlala amaphaphu aphezulu ukuthi kambe ama-permit la azavuselelwa mba sozavuselela. Yikho ke sisakhulumisana lohulumeni weSouth Africa ukuthi bavuselele, sithemba bazokwenza umbiko ukuthi kuzahamba njani njengoba sesisondela ukuthi kuyephela lawa ama-permit. Siyabonga.
Okuyikho elikutshelwa nguhulumende weZimbabwe kuyini khona ngapho kweSouth Africa njalo uhlupho lolu lungabe luthinta abantu abangayo?
I-office lika-Register General bathi bona umuntu elebizo eliqala ngu-A kusiya ku-F bazancedwa kungemande, bese kuthola ebizo eliqala ngo-G kusiya ku-L bazoncedwa ngolwesibili, kuthi labo abalamabizo aqala ngu-M bazoncedwa ngolwesithathu, kuthi labo abalebizo eliqala ngu-N kusiya ku-S bazancedwa nge-Thursday, kuthi laba abalamabizo aqala ngo-T kusiya ku-Z bazancedwa kungolwesihlanu. So ke yiwo umbiko esiwuthole e-ofisini le-consulate bethi lawo bawuthatha e-ofisini ka-Register General eHarare. Kodwa ke kuyasikhathaza kakhulu ukuthi uhulumeni ukhanya ngani yinto ayichaya indiva kumbe osefuna ukwenza imali ngabantu abarenewa ama-passport ngoba khatheso kukhona bathi ama-passport awe-$318 yiwo a-applylwayo. Abantu abaningi esibaziyo basebenza imisebenzi engela mali, basebenza ema-kitchen, basebenza ama-construction, gabalayo leyo mali. Uzathola ukuthi mhlawumbe imuli labantu abangu-4 abafuna ukuvusela ama-passport. So nxa usithi abantu babhadala i-passport eyodwa 318 bengu-4 yimali eningi kakhulu izalwane eziningi ezeZimbabwe ezingelayo leyo mali. Yikho sisithi thina abantu kabavunyelwe ukuthatha ama-passport awe-$60 leyo imali uhulumeni ayifakileyo, kodwa lokhu besithi bona kakukagazethwa ukwenza ukuthi abantu ba-apply. Sithi thina uhulumeni kagazete lo leli viki abantu bathole banelise ukuthi ba-applyle ama-passport ngemali abalayo abayenelisayo, imali eyi-$60 pay passport. Siyabonga.